Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Vuka njani mtokazo muhle siyalambulela kumsakazi we Studio 7 namhla ngolwesine mhla ka 21 Mbimbidi 2019 igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu ababhekane lomonakalo odalwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai bazanikwa ukudla. Abaculi imbongi labalingisi baqoqa imali lempahla yokunika abahluphekileyo esabelweni seManicaland.
Uncedo lolu phela uyinhlekele yenza ke leyo akukhethekile ukuthi impahla imali ukudla yini omnye lo miza zesitho akwenelisane. So umuntu nxa ewelwe bunzima nawe iBhayibheli ithi ubuzima bomuntu buzengani bukuwe nawe.
Bayakhala abantu abaningi ngokwenzakala eZimbabwe lemathebeleleni.
Isimo lesiyana esisekhaya esezulu sibuhlungu futhi sinzima ebantwini bakithi abavele bephakathi kosizi loliya ababhekane nalo. Kodwa ke sithi dudu kulabo abalahlekelwe izihlobo zabo, sibuye sithi dudu kulabo abalinyalelwe impahla.
Namhla silomculi wesifazana otshaya iziginci okumangalisayo.
We baba
sanibonani, igama lami ngu-Edith Wotonga. U-Edith ngumhlabeleli waseZimbabwe otshaya umculo we-Afro Jazz njalo etshaya ikatari eyithiwa yona yi-bass guitar.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa yindlala endaweni okube lezulu lesiphepho uCyclone Idai elibulele abantu abafika phose ikhulu esabelweni seManicaland. Umnangagwa wethule umbiko lo eChimanimani ngolwesibili lapho akade ehlola umonakalo odalwe lizulu leli. Ubehamba lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga, unkosikazi opha Muchinguri Kashiri obona ngezomvikela lezinye iziphathamandla zikahulumende. Umnangagwa uthe abadinga uncedo bazaluthola.
Ili kuti tinzwe kuti kune munhu afane nzara kwete chikafu tinacho chomunhu wese.
Asifuni ukuzwa ukuthi kulomuntu obulewe yindlala. Silokudla komuntu wonke lapha.
Tinacho tirikuronga kugadzira maengineer kuti mabridge avakwe patsva asi avakwe akasimba.
Sifisa ukuthi omanjinela balungise wonke amabhologo abhidlikileyo. Sifisa ukuthi kwakhiwe aqinileyo. Okwenziwa ngumnangagwa kungconywa kakhulu ngabakubandla lakhe abaguqela umnumzana Believe Gawule.
Kuthi uhulumende uthethethe inyathelo elithile lokubona ukuthi abantu labana abayibo abawelwe ingozi leyi bancediswa. Okungenziwa nguhulumende ngesikhathi esizayo ukuthi abantu bakhuthazwe kakhulu ukuthi nxa kusiza isikhathi imumo onjabanalo bahle basuswe endaweni ezingaphansi bayihlalela phezulu endaweni zaphezulu kuze kwedlule nalo mumo wonalo yabo ukhulunywa ngoba uyabo vele ubonakala ukuthi umumo lo uyeza. Kungangcono abantu baqale bethuthwe basiwe kwezinye indawo babalekele nale ingozi enjenganale. So amalungiselelo azayo alandelayo kumele kube le nto ezinjengazona ezenziwa nguhulumente ukuthi abantu basinde engozini ezinjengazonezo.
Kodwa ke umnumzana Sibasa Juma ohlala eFilabusi esabeleni seMatabeleland South uthi akuqedakali okwenziwa ngumnangagwa.
Kathi esingangisitho abantu bezimbabwe vele ngabana mkhokheli okhona laphana ngabantu nje abazihlaleleyo nje kasina mkhokheli ekhona ngoba kuyamele ukuthi kufundise sibizi. Kathi esingangikhangela uphambanisa inhlanganiso zabantu ezinceda abantu waziqothela kathana. Kathi sokusiba nodubo sokumele ukuthi ahlalele phansi kumpa afundiswe ngakho kumpa angazwisisa.
Kusenjalo abaculayo imbongi labanye abajiyeneyo bakhangelelwe ukuthi baza kwenza umhlangano eVictoria Falls wokudingela abantu beManicaland uncedo kulandela izulu lesiphepho uCyclone Idai elibulele abantu abanengi labhidliza izakhiwo esabelweni seManicaland kanye leMaswingo. Imbongi ehlala eVictoria Falls uObed Dube uthi bazama ukunceda abantu abadubekileyo.
Siyahlangana sikhulume ngokuthi singancedwa njani. Uncedo lolu phela uyinhlekelele yenza ke leyo akukhethekile ukuthi impahla imali ukudla yini, omnye lo miza besitho akwenelisayo lokuthi uma kwezinto ezithwalayo zingathwala njani, uma kuyimali kungcono ngoba kule inhambe esiyibonile laphana siphathisela khona ngale. So ukuze atholwe ngomuntu ngomuntu ukuthi yena akukwanisa kunganani, nesamba zakusengane kumba yena engathola okungakanani, lapho ngeke ngihambele phambili abantu, kodwa abantu bazazitshele sesihle ngoba abaculi bonke siyahlangana ngomvulo.
Singathi liba ningikanganani ukuthi kumbe kuyaphuma into ekhanya khonapho?
Ama-group awe-followers angu-23 aku-database e-Victoria Falls Artist Assembly. So singazisicela ukuthi ama-groups amaqembu wonke abuye lama-members awo. Singazuthi abazabuye abangaki, lama-qembu azabuye laba-members abo wonke yini. Kodwa uma bengaba baningi bebuye bonke, ngikhala ukuthi inamba yakhona ingaganxama kuhafu yekhulu kumbe ilande kuzona izo namba. Uma bengabuye abantu bonke, ukuthi uhlupho abanye bayasebenza ekuseni abahlabela emahoteleni nemabhothini. Kodwa ngikhangela ukuthi mhlawumbe inamba ingathi iphohle, ngaba ngikuzwane nami njani.
Kuyini okwenzela ukucabanga lokho?
Sicabanga ukuthi iBhayibheli ithi okwenza komnye umuntu ofuna ukuthi abantu bakwenze kuwe la kwenze kibo. iBhayibheli uJesu uthi weza kuthiwa ngibotshwa zange uzombona ngangihamba zange ungimbathise. So umuntu nxa ewelwe bunzima nawe, iBhayibheli ithi ubuzima bomuntu buzwe ngani bukuwe la umsize, yikwezama ukuthi sikwenze.
Ye, kodwa-ke siyake sibone kungehla ingozi enje kwezinye indawo, kungani uncedo luba lulutshwane, kwenziwa kwini?
Leyo nto angikwazi ukuthi ngingayibuza bani ongangiphendula. Ngoba kuke waba lenhlekelele enjalo etholothwa ngale, azange sizwa abantu kuhlatshwa umkhosi wangaka, azange sizwe kusiba le GoFundMe engakana, azange sizwe kuthiwa kwenzakale kuhambe obani umbe kukhitshe izimali ezingaka. Abantu engabeza bakhuluma ngakho ngabantu basetholothwa abakwenzayo esegoli, nami ngangikhona fike ngafaka isandla khona ngale. Kodwa iBhayibheli kalivumi ukuthi ungafaka isandla ukuthi uhlabe umkhosi ngoba le nkondlo ngayenza. Kodwa ngaphakathi esenzakale ngapha eThimani mani ingani iyakhulunywa kakhulu udlula abantu bonke. Ngingazi ukuthi mhlawumbe ngale Timani mani kube ingozi enkulu kakhulu, etholuthi zange be ingozi enkulu yini kakhulu, kangazi-ke khonapho. Kodwa anzange ngakunanzelelisisa ukuthi okuhlatshwa kakhulu umkhosi ngapha langapha kuye edalwe kwini ukuthi umkhosi etholuthi wahlatshwa kancane ngale wahlatshwa walawulwa.
Ye, kodwa kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bebambisane nxa kule nto enje?
Ngiyange kunanzele esintwini kuthiwa ukufa komuntu kuyikufa, kufe umntwana ngumuntu, kufe isalukazi ngumuntu, kufe umuntu omdala ngumuntu, kufe isifela ngumuntu, kufe umuntu ozele egula ngumuntu. So kumele ukuthi uma siyisizwe siyiZimbabwe sibamba nesonke. Lapho kufike khona inhlekelele kumbe kungabantu ababili mbe bathathu mbe bangakanani, abantu bayethi ci bonke babambisane kuzakhanya ukuthi sibambene, kungayi nganxanye njengamanje.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubekela phambili ziqoqa imali lokunye okujiyeneyo okunceda abantu abehlelwe ingozi le. Kubikwa ukuthi ikolishi lemfundo ephezulu ele University of Zimbabwe lalo selincede kakhulu, lanika abantu ingubo lemithi ejiyeneyo. Omunye obefunda ekolitshini leli uthi Nashe Kudzirai ubhubhe engozini le ngesikhathi esebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemvelo ole Environment Management Agency. Ye, okwamanje nanku okwethulwe ngamaphephandaba kule Zimbabwe namuhla. Unkosikazi Lindiwe Sisulu okuhlangothi lukahulumende wakwele South Africa olubona ngokudlelana namanye amazwe uthi umanyano we-Southern African Development Community ubungazimiselanga ukunqabela ukuthi abantu bangabulawa lizulu lesiphepho u-Cyclone Idai. Uthi kumangalise amazwe wonke okwenzakale kwele Zimbabwe, eMozambique lakwele Malawi lapho kubhubhe khona abantu abaningi. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Herald. Umfundisi Ray Motsi uthi umnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa bangeke benze imihlangano yokulungisa okwenzakala eZimbabwe. UMotsi ukhulume lokhu izolo emhlanganweni owenziwe ngamabandla okholo lwesiKristu. Iphephandaba le-Daily News libika ukuthi uMotsi uthe maningi amabandla ezombusazwe okumele ethule afisa kwenzakale kwele Zimbabwe. Kule mota ebithwele i-sulfuric acid ebhewuke duzane lesikolo se-Northleigh koBulawayo. Amapholisa abhange avala kuleyo ndawo esenzela ukuthi abantu bengalinyazwa yi-acid le eyingozi. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronic koBulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. sokusikhathi senu ukuthi likhulume elifisa ukukhuluma. Nxa lifisa ukwenza khonokho, likhumbule ukuthi kumele lisithumezele umlayezelo we-audio kuWhatsApp. Uyafithizela khonokuyana phela okuthatha amazwi akho, kubesusithumezela kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi abanye bathini namhlanje.
Ibizo lami Bernard Magugu, Chief Administrator we-1893 Mthwakazi Restoration Movement. Yona inhlanganiso ezimele yodwa elwela amalungelo oluntu esizweni sikaMthwakazi. Uhlupho esihlangana lalo kulezi nsuku eZimbabwe, elizweni laseZimbabwe, ikuthi abantu lokhe belefiye. Ifiye ukukhahlanyezwa kwezombangazwe. Singakhangela elihlwini lukaMthwakazi ikakhulu kusukisela eMidlands kuze befika khona le eMathebeleland. Sizathola ukuthi khona abantu abaningi lokhe belefiye yokukhahlanyezwa. They never got a time yokuthi baphumule kudlame lwepolitics. Okwakuqala lizakhumbula ukuthi kusukisela lokhu esabhikizwa isizwe samakhiwa, kwakuyimpi, kwabantu becindezelwa besethuselwa bekhahlanyezwa. Kwabuya impi yenkululeko, layo futhi kayizange bacize abantu bakomphakathi, yabakhahlameza. Beqeda lapho bangena kumpi eyayikhokhelwa ngobaba uMgabe, befake ibutho leGukurahundi. Lakhathesi lokhe ikhona iGukurahundi, though is operating in a different manner. Ngoba iGukurahundi yona yayivele ile njongo yayo to subjugate abantu bakomthwakazi, and at the same time bona besenza okuthiwa expansionism. So they've expanded to Matabeleland. Ensukwini ezidlulileyo sibona befaka ababalisi abaningi bebadeploya eMathebeleland to teach ama-ECD classes. Konke lokho kwenzakala esizweni sakomthwakazi, emehlweni esizalwane sakomthwakazi. And yikho esibhekane lakho, abantu bayakhonona, kodwa bekhonona becatshile abaningi besesaba. Kodwa thina hayi, sithi we will engage anyone, sivikele amalungelo oluntu lesizwe sakithi. Siyabonga.
Yes, sanibonani, sanibonani bantu bakithi. Sokusebusuku eGoli, kodwa ke ngoba sisemsebenzini, siyabonga ukusithumela i-news ukuthi nathi sikwazi ukuthi sixoxe, ukuthi kwesikhathi kusuka kunzima mani ukuthi umuntu akhulume. Isimo lesiyana esisekhaya esezulu sibuhlungu futhi sinzima ebantwini bakithi abavele bephakathi kosizi loliya ababhekane nalo. Kodwa ke sithi dudu kulabo abalahlekelwe izihlobo zabo, sibuye sithi dudu kulabo abalinyalelwe impahla. Ngokholo langethemba, siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzokudlulisa konke lokhu, ngoba abantu beZimbabwe sebehlale phakathi kohlupho isikhathi eside kakhulu. Ungabhekalana amanzi agijima indawo yonke kungenxa okunye futhi kokusweleka kwama-drain, kusweleka kwama-bridge angakaze abe khona lala khona semadala alungiswa ngesimo zenesiyane sisekhaya. Kanti abaholi bekufana uma begijima, ngoba sike sambona upresident ayofika lapha, abake bezama ukuthi bake basukumele lana ilizwe balilungise indawo yonke, indawo yonke balilungise. Ngoba nginalithemba ukuthi la ukwahlasela khona lanamanzi ngalwana umnyaka etsholotsho, ngibona ngathi namanje akukalungiswa lutho lapha. Lokuthi kuyalungiswa nini futhi angazi. So ezinye izinto zisuka zihluphe ekhaya, ngoba vele akula nto esukunyelwa ikilungiswe. Kubonakala ukuthi kubuyaphi kuyiwaphi, kungavele kumoshakale. Kuyakhulunywa ngakho nje okwaleso sikhathi, kudlule kungaphindi futhi kukhulunywe ngakho. So i-government ayike izama ukuthi laye beke bephakame labanye abantu, beyeke ukuhlala behlele ema-ofisini, beyeke into yabo yokuhlala begibela le ndiza ezidurayo la behama private jet besiyale nale bedlalisa imali ivele ingekho. Nale mali encane ekhona ake kusizwa abantu abakade bahlupheka lapha.
Ya mina igama lami uSikhumbuzo Moyo, ngwene South Africa. umumo wakithi osekhaya awujabulisi neze, especially khona ububi bakhona i-health sector ne-education. Just wona la ama-department amabili, hayi akujabulisi neze okwenzakala ekhaya. Imfundo yabantwana iyachabalala inde abantu abagulayo manje kunzima kakhulu ukuthi basinde ekhaya. Why ngo ezibhedlela kula mithi totally akukho okukhona. Angazi kuminister of health okhona kwamanje ukuthi yena uplana ngaluphi uhlobo, ubona ngaluphi uhlobo. Ngoba ukhuluma iqiniso manje, hayi ya akunzima. Asazi sizabona ukuzakula khona induku noxoxa, kodwa ukukhuluma iqiniso, this government abavumi ukuthi behlulekile, babize abantu abasanegazi elishisayo babasize. Ngoba le nto yabo kutshona bathi salwela ilizwe sathini, doesn't mean anything ekubhuildeni ilizwe. Ngiyabo
siyabonga kakhulu-ke laba ngabalandeli be-studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela ukuthi nxa lifuna ukusithumezela lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Ngizaphinda njalo 01 202 465 0318. Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi umuyi uJohn McCain owalwa impi kweleVietnam wangena kudale leSenate eMelika engakabulawa yisifo semvukuzane nguye owenza ukuthi kuhlolisiswe okwenziwa nguTrump ngesikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2016. UTrump uthi ilizwe leMelika laqalisa ukudingisisa okwenziwa ngeleRussia ngenxa kamuyi, kodwa imuli kamuyi uMcCain ithi hayi lokho kukhulunywa nguTrump yize kuphela. Ibutho le-Syrian Democratic Forces seliqalisile ukudinga amalucatsha awo e-ISIS angabe esele edolobheni le-Banghuz eliyilo elokugcina ukukhululwa ezandleni zamalucatsha. Kuhlandla lokwenzakala kwele Melika, uSithandekile Mhlanga usethulela udaba lobulembu bokuxhumana osobuyindaba egudwini kwele Melika.
Umongameli Trump, osebenzisa kakhulu inkundla yeTwitter, usekelane lelunga leCongress umnumzana Devin Nunes weCalifornia owebandla lama-Republicans njalo ekukomitii ye-House Intelligence, yena osanda ukumangalela inkundla yeTwitter esithi yavumela abantu bengcolisa igama lakhe kulokuthi ivimbe imbono yabo. Ephendula intatheli izindaba esigodlweni sakhe se-White House ngolwesibili, umongameli Trump uthe inkundla zokuzilibazisa eze-social media zibandlulula ibandla lama-Republicans labalembono ehambelana lalo. Intatheli izindaba ye-Voice of America uZlatika Hawk ubika ukuthi umongameli Trump ubekhuluma emhlanganweni lomongameli Jair Bolsonaro we-Brazil lapho aveze ukuthi usekhulumisane labantu abedlula izigidi ezingamakhulu i-100 million ngenkundla yeTwitter lezinye. Umongameli Bolsonaro ubethekelele eleMelika. Ngolwesibili, obona nge-social media kamongameli Trump, umnumzana Dan Scavino, wethule umbiko kuFacebook ebuza ngokuthukuthela okukhulu ukuthi kungani inkampani le ivimbe imbono yakhe. I-Facebook ixolisile yathi kunengi okubangele lokho. Umongameli Trump uthi omabonakude kanye lezinye inkampani zokwethulwa kwembiko zisekelana lebandla lama-Democrats njalo abantu bayakwazi lokho. Umnumzana Nunes owayesebenzela umongameli Trump umangalele iTwitter kanye labantu abathathu esithi ufuna ukuhlawulwa imali eyizigidi ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 million kulolu daba. Udaba lolu soludale ingxoxo-mpikiswano ngokuthi ukungenela ekusebenzeni kwenkundla ze-social media yikuzincindezela na kumbe yikuvikela abantu abazisebenzisayo.
Ye, siyabonga kakhulu-ke lo nguSithandekile Mhlanga. kuhlelo lapho esikhuluma khona labantu beZimbabwe lamhlake silomnumzana lebo mhlanga ugona ngale ke elubhani baba mhlanga kunjani
hayi ngiyaphila baba dube kunjani kuwe
ngikahle ungabonga khona khona
ngise elubhani
iye ngapho kwelubhani baba
elubhani senta khona kanye kanye sibe
lokho kugcwele ichebe-chebe
hayi ichebe-chebe ayipheli but of course i-local board has tried to put itara nje kancane kancane but hayi ayikafiki esayizini yokuthi kube sithuthi sokusedorobheni
ye so akusitshele ukuthi-ke wena empilweni wenzani baba
ah mina ngiyahlanganisa minto film making and media
so kunjani khonapho nxa usekhaya kuyadobheka kumbe kuyabangani kuyahlupha
akwabangani kuyahlupha of course ama-chances are there but imali manje for sponsorship and stuff so iye ngani iyahlupha especially these days loko kungani kungcono ngensukwini ezidlulileyo emuva but kwakathi sako this new government kunzima
so singathi-ke nxa usebenza khonapho ufile imani njalo uyabe usenzani khona
normally senza ama-documentary about abantu nje ilife yabantu be-province yethu mathi north like impilo yabo nje everyday or their past life
singathi kodwa kuyadlisa mbijana kwesinye isikhathi
ya nxa imali ikhona hhayi kuyadlisa sibili but hayi ukuthi eZimbabwe kunzima
singathi-ke
wenaye
qhubeka ba
ngemthetho yangikhona sometimes iyanqabela ukuthi ezinye izinto ziyenziwe especially yona le elokhu ezene-disturbance ka-83 to 87 ingani iyahlupha
ye siyakubona khonokho-ke kodwa kwena nxa sithi singakhuluma ngempilo yakho uthethe umenjani
ngisebudlelwaneni obuhle kakhulu sibili kodwa hhayi angikathathwa kusemthethweni
ye siyakuzwa kakhulu-ke singathi abantwana okabe lo mntwana ulokhu uzimele nje
hayi abantwana bakhona abayi-2
nxa sesikhangeleke ngempilo yakho kuyiwa phambili ubona ngazani impilo yakho ingaguquka njani
aya to positive ingaguquka sibili kahle kahle nje into ekhona nje ukuthi ilize leli yabona lingaba lama-chances nje likube right imali ibe khona hayi impilo yaba right
ye siyabona ukuthi kula mabhanga lawa kuthiwa ngaba sakhulayo into ezinjalo wena awuthola imali khonapho
hayi laphana kunzima yikupha ngokhulunywa kuphela laphana kulama-selector bind kulabakhethekileyo nje angazu-aplaye njani from even i-ministry kuyaba yizitole vele kugcine kuphelele emoyeni ngazu-aplayela amaloni angikhona so yikuzidingela nje amaloni kumbe kwezinye indawo
ye uyakuhlokoze kodwa okwakufaka lawo i-proposal yakho
kaningi sivile hayi kaningi kakhulu
hayi siyakuzwa kakhulu-ke mnumzana mhlanga akuvalelisa abalaleli ba
hayi ngiyakokuqala nizavalelisa umsakazi we-2-7 wesibili sengivalelisa abalaleli ukuthi hayi libe lokulalela okuhle balaleli ngiyabonga kakhulu
ye siyalibonga-ke ijaha lakomhlanga lapho besikhuluma-ke lo lebo mhlanga ukhona ngale-ke elubhani sibongele kakhulu baba mhlanga
hayi sibongele sakithi
ye siyambonga-ke umhlanga lapha-ke ebulenjini kufacebook sibona kulo msebenzi ncube umsex uthi-ke I'm watching you from Kolwezi eDRC. Kuzobuya ukupolite kwakuba Maphosa uthi njani msakazi hayi siyaphila mfowethu. Noma ningwenya uthi iStudio 7 cha umnandi siyabonga kakhulu bafowethu. Then kuzobuya unhlaliso Moyo uthi kunjani Dube hayi ngiyaphila kakhulu. So ke okwamanje ke sesitshaya ezomculo. Ake lizwe ukuthi silobani namhlanje kuhlandlaleli lokuqala.
Ya konkote makumen abanye bantshintsha yami we baba
salibonani igama lami ngu-Edith Wotonga u-Edith ngumhlabeleli waseZimbabwe otshaya umculo we-afro jazz njalo etshaya ikatare eyithiwa yona yi-bass guitar ezokucula ngiqalisele emakhosi ngo-2000 ngifike emakhosi bengingumuntu ohamba ukuyacula ngitshaya leqembu elithiwa yisiyeza Afro Jazz Band ngathi sengifikile khonapho ngatholakala ngumuntu okwanisa uku-acta umuntu okwanisa ukugida ngagcina bengitraina eyamakhosi ukuthi ngibe li-artist elenza konke ngo-2003 ngaba phakathi kweqembu elalithiwa ngamakhosikazi amakhosikazi laleli qembu labomama kuphela ababefundela ukutshaya iziginci ukubhala ingoma lokuzifaka ngendlela yokuthi abantu beyemukele kuhle
Come on, come on, come on. Suye makhosi ngo-2006 ngase ngikwazi ukuchaya i-bass guitar ngasuka koBulawayo ngisiya Harare ngisiyadinga phela ama greener pastures ngifika Harare ngahlabelela umculo othiwa yena nguThanga uKwaSando. UThanga uKwaSando ngasebenza laye for a year, ngathi ngisebenze laye okomnyaka uThanga uKwaSando ngamchiya ngiqalise lami iqembu ngo-2008. Iqembu leli nganinika ibizo lokuthi lona uThonga. So yikho lapho kuphuma khona igama lami Edith we uThonga. UThonga leli qembu, uThonga kuthi ukuthi the first light of day. Ingoma elizayilalela lapho ethiwa ngukhonkoda ingoma ingoma engayicabanga ngikhangele ngendaba zothando. Mama sijayele ukuthi amadoda izinja sikhuluma singabantu abezobuhlungu. So ukhonkotha umama ukhuluma ngendaba yenja ayibonileyo ilimele incolile, wayithatha wayigezisa wayinika ukudla, inja yabe yinja ebukekayo yabanhle ukuthi wonke umuntu emphakathini wayeyikhangenda inja leyana eyithanda. Inja leyana yasitholakala ingasakhonkothi emzini kamama lo, inja isikhonkotha emalayinini. So umama uthi yena inja leyi ngiphe wonke kwami ngayigcina kuhle, kodwa inja leyi ayisangigcini.
Sizalethulela ihlandla lesibili lengxoxo le esiyenzekelo Edith weKuTonga. Singakehlukani ngothi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu ababhekane lo monakalo odalwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai bazanikwa ukudla. Abaculi imbongi labalingisi baqoqa imali lempahla etshiyeneyo yokunika abantu eManikaland. Siqhuba lapha uhlelo lwethu okwamanje oluvalelisayo ngoKip Stube.